umuntu ukuze athole isithupha kumbe i-birth certificate kuyabe kumele ukuthi abe nabazali abazamfakazela ukuthi lo ngumzibanyabanyana wami, umntanami kumbe kuyini. So khonokuyana abantu abanabazali abatshonayo kuyabachaya kakhulu ukuze bethole izincwadi zemizi.
Nxa umuntu engalazi izincwadi lezi, okwenzakala kuye kuyini?
Kuba nzima kakhulu uMthembu. Asithi umntwana uyafunda esikolo, kulezikhathi lapho kuyabe kufunakala ukuthi khona kube lencwadi zakhe zokuzalwa, ikakhulu nxa kubhalwa imihloliso enjengabo-grade 7. Kuyafunakala izinto ezinjengabo-birth entry numbers ukwenzela ukuthi isithupha sakhe lesana sezifundo kuhambisane lento ebhalwe ngaphi ku-birth certificate. Kuyayenza kakhulu ukuthi umntwana ebe disadvantaged engasayenzi izinto zakhe ngendlela ehlelekileyo. Kube sekusithi-ke umuntu okhulileyo nxa kuyukuthi kulowo msebenzi ufunakala umuntu osebenzayo uyaqhathwa, isithupha yisho into ehamba phambili. So nxa ungelakho kuba nzima ukuthi ungene elayinini yokuthi uqhathwe.
Singathi-ke khonapho endaweni lapho khona kulabantu abaningi kanganani abangakutholanga konke lokho?
Baningi abantwana lapha e-Quarries labo abantu abangalazi izithupha labo, sibili abantu abane-problem zenezo ezinjalo. Okokuthi kwesinye isikhathi kuyafika ama-mobile registration ngemva kwesikhathi nxa kusenziwa imikhankaso le yamavoti, uthole ukuthi abantu bayashibilika kakhulu okwenza ukuthi umuntu acine aswele umuntu ozamfakazela ukuthi athole lezo ncwadi.
Ye, bagcina besenzani abantu abanjalo?
Uyadinga izihlobo, ugade amabhasi, uhambe imango lemango uzame ukudinga izihlobo ezizakufakazela ngoba kuyabe sekumele ukuthi uqalise ukwenza into zingathiwa susenza isitsoti phakathi. So vele uthwala nzima kakhulu ngoba bakhona abanye abantu ababebuya kwezinye iy'ndawo njengokuthi umuntu usuka kwenye indawo ubuye ngomendo. So kuyamelukuthi agade amabhasi abuyele khona lapho asuka khona kiwo azalelwa khona, ayezame ukudinga izihlobo ngomkhono omileyo okhona umuntu wenkosi imali uzabe izathetha ngayo.